Abathakula laba bathi lanxa uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department lusithi alukhangeleli ukuthi ilizwe lizathola izulu eleneleyo lonyaka, bebezimisele ukulima inhlanyelo ezivuthwa masinyane. Osakhulayo olima ese-Insiza, uMnumzana Gilbert Nkomo, uthi usizo lokulungiselela ukulima oluvela kuhulumende lonyaka luphuzile okungaphazamisa kakhulu ontanga abathembele kuye.
Ukuthi ihulumende iyanika support kuma-input, kodwa okwalonyaka iphuzile, so sesithendele ukuthi sizithengele okungama-small grains sihle siqalise ukuhlanyela, kodwa ukuthi lalizulu alikaniki kuhle.
Omunye njalo osakhulayo wase-Insiza, uMnumzana Ndabezinhle Nsingo, uthi zinengi inkinga ababhekane lazo emsebenzini wokulima lonyaka.
Some other inputs ayadula kakhulu, athi expensive. And the challenge is that the people who are in the city are in the city.
Inhlanyelo yomumbu sikhuluma nje isithengwa ngamadola emelika angamashumi ayisishiyagalombili US$80 emgodlele olesisindo samakilogramu angamashumi amabili nanhlanu 25 kg, eyayithengwa ngamadola emelika angamashumi amahlanu nanhlanu ngonhlangula lonyaka. Osakhulayo njalo ebona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni e-AU Zimbabwe, uThapiwa Nashe-Chirika, ukhala ngobandlululo olukhona ekwabelweni kwenhlanyelo lemvundiso yamafertilizer emaphandleni.
While the Presidential Farming Input Scheme has been of great assistance to many rural farmers,
abalimi bebethole usizo oluqakathekileyo kakhulu luvela kuhulumende, kodwa uhlupho sekuyukuthi sekungeniswa ezombusazwe endabeni engelani lezombusazwe. Abacatshangelwa ukuthi bengabe besekela amabandla aphikisayo bayanitshwa inhlanyelo lama-fertilizer ukubana kungekho emthethweni. Lokhu kwenziwa ngabebandla lisembusweni labakhokheli bezigaba. Sikhuthaza uhulumende ukuthi athiyane lo mkhuba lo alinganise bonke abantu.
Imizamo ye-Studio 7 yokuthinta unobhala wogatsha lwezokulima, uMnumzana Obed Jiri, ibe liphutha njengoba ubethembise ukuthi uzaphendula imibuzo ayithunyelwe enkundleni yokuxhumana kumakhalekhukhwini, kodwa size zafika isikhathi sokuya emoyeni engakaphenduli. Unkosikazi Sibonile Ndlovu, osebenza kwinhlanganiso enceda ontanga eZimbabwe Project Trust, yena uthi ukuguquka komumo womkhathi kungengeza inkinga ezibhekane labasakhulayo abakubhizimusi lokulima.
Sizakhangele izilimo zenezo ezivuma indawo eyomileyo, kasibuyeleni lizo. Sisebenzisa futhi indlela ezokulima ezivuma amanzi amalutshwane. Siyakhulumisana nangomkuba, imikuba esetshenziswayo. Asisebenziseni imikuba ezanonisa inhlabathi for isikhathi eside.
Umlimisi omkhulu ezabelweni zemandebeleni esebenza lenhlanganiso ye-SITCO, uMnumzana Wallace Banda, naye ucebisa abalimi abasakhulayo ukuthi bephange bephendule amasimu khathesi.
Kodwa sinanzelele ukuthi leli izulu eline kathesi ayisilo zulu lokuhlanyela, izulu lokuthi belungiselele umhlabathi wabo esingathi yi-land preparation. Kathesi abalimi abasha siyabakhuthaza ukuthi kabayenzele ama-cropping programs abo, beqoqe ukuthi bona hayi bajonge ukulimani. Siyakhuthaza ukuthi abahle bethenge kathesi izinhlanyelo zabo abazifisayo.
Ngaphandle kokuphendula amasimu, uBanda uthi kuningi okumele abalimi begogelele bengakaqalisi ukulima.
Siyakhuthaza njalo ukubana abalimi abatsha ngesikhathi lesi sakube yisikhathi sokuthi bebe beqoqa imithi yabo abazayo beyifuna ukuthi beyisebenzise, imithi eyiyo econtrola ubudli esingathi ama-pesticides.
Abanye abalimi abasakhulayo bakhala ngokuthi lanxa bayabe bezinikele bafaka konke abalakho emsebenzini wokulima minyaka yonke, bazithola bengatholi inzuzo ekhanyayo okubanyampisa inhliziyo, bacabange ukuthiyela lokulima